Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandla elilodwa, abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lo mhlangano ngamapholisa.
I-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badlulisa ngomlanga kungekatshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChidungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuruyatso eChidungwiza, kodwa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa kawacacanga ukuthi yindlela bani abayingayilandelanga. Umqoqi wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okumnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo, umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-politically opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kati eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiki. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuya kuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala lesikhathi asesihleli lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu usenkantolo kusaze uphumile. Izinto zene ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo abantu abahamba empini abalelwa ilizwe leli okwaqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluhlangothi sikhangele kathesi nxa sesihlangana lale indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zibotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le eka-Job Scholar Solidarity inabe zonke indawo ifike kathesi nxa bekhangela ukuthi kuseharare nxa bekhangela ukuthi kukobulawayo bathole ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kawavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanwele ukuthi baku-opposition benakanwele ukuthi balwisana lohulumende lanxa sikhangele ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandleli lodwa abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama-provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje-ke ngalesi sikhathi kade sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engaphi
lo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapholisa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kule mbiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapholisa awasoze enelise ukulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo sixoxe lomunye wabagcinisihlalo begcele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ICCC is fighting for democracy and now we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakhiwa isensis pa. Now we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala amapolisa esinikisizathu kwenyipo isizathu senyipolitical party engekho ku-ideology yethu. Sabe sesithi no, mapolisa lina, you are only there to enforce law, not to interpret law. The moment you conflate our activities, our ICCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina alumana besifuna ukuthi sikwenze ngenkani, besizakwenza beyakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena e-stadium. Bangayenzi into ezingayisizo singena e-stadium. Bayakwazi ukuthi umkhombandlela rahle nguwo okhona to map iway forward yokukhulula ilizwe leZimbabwe engela international lobbying but eyokuthi i-international society ibona ukuthi abantu bemakhethelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile eyivimbe kanjalo ukuthi we have gone through the legal processes sithethinakele sibhaleleni i-cancellation lokuzini yiyo esidonselele isikhathi sonke ngoba kade bengafuni ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter. The authorizing letter eyokuqala yasivumela bese sabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesiwa i-justice so basibhalele ngoba kade sokuthingelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba Mfula lo convener wethu ubaba uThompson Ndlovu bagcine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take a legal proceeding against the unconstitutionality of the ban of the rally. But we are still pursuing the issue on 21 December. Ukuthi ibe impumelelo isiyoyenza inkombandela rally sesisebenzisa ini the legal process. But that is not going to end well. The last rally ukutshela amapholisa leli bangaqhubekela phambili the behavior in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Kina iyo option yetesi la yukatesi, we only accept into ele alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Sina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. And bangabona ngani siyabesaba ukubalanda besenzela i-democracy, sisenzela khonokuyana kokuthi silabantu abakithi abasejele for i-MRP 9 labantu abababalileyo abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bebayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi baqhutshwa ngumnanga kungibatshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Thina amapolisa ikhole imali yama-taxpayers yama-ratepayers. Rifuzanga ndilalele inye indoda evuka ijoni igolide ihambe siyayenza ama-deals awo umgabo othiye abantu abagibe nama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo imali engeyabo kahle kahle and okunye okwenza abantu bengahambi izinto sezidura so yinto yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya and okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe yithi imarch eBulawayo mhlaka 22 so zothola abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuselakala kwezimali lolu seluvela ngapi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi ebengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Umsebenzi ayisatholakali eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalele ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya. Sikwazi ukuthi njenge-youth elandela emuva layo ithole imisebenzi ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengaya emakhaya beletha abantwana ngapha. Yinto yobuhlungu kakhulu, besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela-ke okwenzakalayo konke lokhu, singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edluleyo, ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobe ihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi bakhala ukuthi abala mali. Izobe ihluke kakhulu izisusize endele endlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive, i-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe nempumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bheka le mali lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha eGold, that's why beletha abantwana ngapha eGold.
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kustudio 7, njani kustudio 7. Siyabona bakhuluma lapha kuthiwa kulungiselelwa iholiday ekamhlaka 22 December. Mina njengeku-ground survivor angithakazeleli leli langa. Instead limbisela ama-nightmares, limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu abethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Abantu bebulawa, umama bedlengula, imizitshiswa, abantu bakithi bexutshwa bebaleka besiyefoli ukuze bonabo abavele empumalanga bebuye bezothatha indawo zabo ngapha kule mandebeleni. Kungaveleka imililanga elibi kakhulu ukuthi ngivele asolanga engikhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu ngithelela ulaka, kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzani.
Studio 7, Studio 7 injani? Ngithanda ukukhuluma baba lo-Anglican Isibande. Hhayi, ubaba uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZanu PF, kodwa uyakwazi ukuthi iZanu PF ihluleka naye uMthuli Ncube uyehluleka, kodwa hhayi bakhulumela kamnandi. Uyakwazi ukukhulumela into emdlisayo, into adla kuyo. Hhayi uyakwazi ukuyikhulumela, hhayi uyakhaya ukuthi naye ngomunye odlayo sibi nothi kancane. UMthuli Ncube engayibona ukuthi i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli, kayekele phela umsebenzi wankhona. IZanu PF ukuthi asitshele ngabo-ESAP, asitshele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedi ngalutho. Kanti iZanu PF yathi izokhona ukulungisa i-economy phezu kwakhonokho. So if sehluleka ukulungisa i-economy, kayekele, yikukwehluleka kwangikhona phela. Yikukwehluleka kwangikhona, akumelanga isinikeze ama-excuse. Kumele iphume, sibone abanye abazolungisa ilizwe. Yena kumele iphume iZanu PF. Hhayi, baba uSibanda, angazi ukuthi ngumfundisi onjani osapota iZanu PF. Because iZanu PF isapota ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So yena angazi ukuthi ngumfundisi onjani baba, izobuhlungu kanjani.
Studio 7 elinjani? Okhuluma nomtshudio kamthembu kobulawayo lapha. Indaba kasayingeve le ingani isisihluphi kakhulu emoyeni wethu. Ngifisa ukuba aluba upresident we-CCC executive yeshiyonto bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi usengezwe engabi khona ahle abone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-party le. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye engasihlukumezi kangase sihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngobani, ubani ngobani, ubani lesikhundla lesi, okhulumayo ngobani, olamandla lawa ngobani, okwenza lokhu ngobani. Ngoba nxa kunzi singazalo sisemahlangeni, into kwizingane sidlala ibhola elingelamoya, hhayi bakithi, asizameni ukuthi sinakaleli senzini into ezasiphumelelisa kusasa yethu nabantuabethu nabazukulu bethu. Yabona
Studio 7, ndivuka njani basakazi labalaleli? Hhayi siyavuka, hhayi strong izindaba ebona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Chabang, uChamisa, omnangagwa, Zimbabwe nje ezokuthi i-nonsense, into engekhoyo ke leyana. Singabantu beZimbabwe ngendlela nje sekumele esesihlupheke ngakhona, into sekumele siyenze iyodwa nje, sekumele sike sibheke sikhangele. Khuluma nani bantu basemashonalendi kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokhu lizibhizi lizibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona kodela, kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingake lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Mabe ukuthi i-MRP aliyithandi ngoba lithi lina ayilifuni, yalibandlulula. Votelani izaphu, votelani izaphu, sikhipheni iZanu PF ngezaphu, sikhipheni iZanu PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, sanibonani. Nomnanhlanhla Lucky weSiganda endaweni yakumagoli mbiliswahla. Mina into engithanda ukuyazela isikhathi uChamisa yena ahlutshwa uChabango ukuthi akhiphe uChabango, kusho ukuthi uChamisa naye kule Studio Citizen esenzayo. So angazami ukuvelela abantu egcekeni.
Amatshono Studio 7, ya likelike libe liyakubona-ke Studio 7 lalabakade lokhu uChabango uright. Nangoke uChabango ephelandaba chabalala iZanu isifake nale uchuma nolo obesebenza lo sengezo udiliza i-CCC ukuthi yena angene. IZanu isifake intabe yi-candidate uchuma kuma-by-elections. Sokumgcekeke ukuthi uchuma obesebenza lo Chabango into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba chabalala ikuthi let's make sure ukuthi uchuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterlos i-candidate ukuthi engabi i-candidate, sivoteleni lo owe woga chava umtengisi lo uchuma vele ngangeni ngoba lapha singake sifake izano ngeback door uchava ngikwade kufuna kodwa asikhawuliseni singaspoil amasepers but let's make sure ukuthi lo uchuma lo okhotha izano day and night vele nganyatheli ube vele dinga khona ukuthi basebenze lo chava ukuthi sokuyaxotshwa lo kachamisa kungeni uchuma let's make sure ukuthi vele ngangeni uchuma ngoba uchuma izano liyane inyanisa enyanisa nyanyi
sabengele emsakazweni kadanisa kakhulu ukuzwa igqoda likasengezo Thabango elingunqobane esithole eyikhulumela indaba kasengezo Thabango ngani into ezwayo endlebeni zethu singamaZimbabwe ekhohla kwazi ubuhlungu abasizisa bona fa lo muntu okuncwebisa ilonda izano PF kade ihlukumeza amaZimbabwe and amaZimbabwe akayifuni lawe akwazi ngaso bethatha isifesi kachamisa ngenkani bese ayikhipha enkantolo ujaji sithi sisebenzisani linasengezo Thabango iTriple C ngeyenu kodwa bekwazi upresident weTriple C akayivumi leyo nto le face yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezanu vele ibusa amaZimbabwe ngenkani amaZimbabwe izanu ayizonde njengosengezo Thabango laye lunqobane kahambe ebuza uKhalipani Phugeni ukuthi ma abantu bemhlebele emadlebeni bathi ngendaba yakhe yikho engasayikhulumeli uKhalipani Phugeni sikhulunyelwa nguye indaba yakhe lo sengezo Thabango bathemba izinkantolo zezanu ngobathiwe izanu kodwa amaZimbabwe wona akwazi lapho ami khona abayifuni ngisho la kancane lento kasengezo Thabango yokurikhola abantu esabafakayo thina bekurikholwa ikhoti ngoba ikhoti izanu esasibadlile izekhe ehlulekile ukusiriga namhla basiphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze ephalamende abaqhubeke sobona khona siyabona
Studio 7 linjani basakazi bamabahle abasakazi abakhuluma indaba eziqondileyo mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uChabangu le-CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi i-CCC ngekaChabangu kumbe ngekaChamisa inkinga yakhona lokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engenabasekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama-positions that's why kusenzakala into enjalo manje nangu-ke uChabangu sesithi akumelanga abantu basebenzise i-CCC akusele omunye umuntu ayizayisebenzisa ngaphandle kwakhe njalo ubuso bukaChamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukaChamisa uyalisa ngisho lo mnikazi webuso hayi thina ipolitics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli uMthimbane lo mfokasiwela mlapha eliphansi ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singachana ngamakhanda sikhulume siyesikhulumisisisa akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni ilizwe lilungiswa ngabantu babo zakusho kudala abaphakama abantu eBotswana eGoli South Africa bulawayo Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakiwo ngoba lento le seliyekela umnankagwe waze wamila impande angithi manje mase limekele buse kwesithuwe emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo akulanto badala bami ezolunga abantu abaphakama bengene ngamakhanda uChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ekhoti akayi ngenxa yokuthi uyazi ukuthi bona lezanu PF bakhuluma njani banobudlelwano so bantu bakithi asiphakameni ezimi lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe hayi hlobo zami akufela lutho ngiyabonga ayihambele odini
Okay bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, owayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithobaminwemunye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in the IT. It was predictable ngoba banengi ababe sitshwe njalo naye ama actions akhe ngokutshela abantu and like khonokho alokho ekutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-Supreme Court ngeyakhe nguyo ayifakayo so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ukubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections, so the state of Colorado has decided which itina asimfuni. So it will be interesting as Supreme Court over the Supreme Court will recognize those state rights which Colorado itin. Furthermore, Roe versus Wade, the Lena A abortion was set aside because of our state rights. They set it back which our states must amend their own course, and our states are manning actually no, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge will totally swing with the change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there is currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot, and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes ayo, it is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e America ukuthi just because yabamfuni mina ngizam support, abanye even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him.
Lo ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukaMnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula.
kodwa ke bona abebandla lesi batshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo-7:30.